Lokhu kuvele emhlanganweni obuqoqwe yinhlanganiso ye-Community Working Group on Health obujonge ukuhlomisa intatheli zendaba ukuthi zibhale indaba eziphathelane lezempilakahle ezilohlonzi. Okhangele ukuqhutshwa kwenhlelo esi-WGH uMnumzana Mongi Khumalo uthi njengenhlanganiso balisa ukuthi indaba eziphathelane lezempilakahle azinanzwa ngendlela.
Injongo yalo mhlangano yokuthi sixoxisane le ntathe lezindaba lezi mayelana ngokulotshwa kwama-stories wezempilakahle. Sinanzelela ukuthi intathe lezindaba zona zilomlando omkhulu mayelana ngokulotshwa kwezempilakahle ukuthi bafikise ilizwi eliqondileyo kuzulu wonke, njalo sisebenzisa intathe lezindaba lezi ukuthi sikhankase kakhulu ngezempilakahle. Sinanzelela ezigabeni lapho sihlala khona ziningi inhlelo ezingabe zifihlekile kodwa kumbe esingathi izinhlupho ezikhona kumbe ama-challenges ngesilungu. So siyabe sifisa ukuthi lawo ma-challenges sisebenzelane lentatheli zindaba ukuze bancedise ukukhankasa kabanzi ngalezo nhlelo.
Intatheli zindaba esebenza kuphephandaba le-Chronicle uNkosikazi Thandeka Moyo uthi uhlangana lenhlupho ezimbalwa ekubhaleni kwakhe indaba eziphathelane lezempilakahle. Uthi izikhathi eziningi abahlela amaphepha ababoni ukuqakatheka kwezempilakahle nxa kuqhathaniswa lezombangazwe lezomnotho.
Ama-editors kumbe ngithi abahlela amaphepha abakakuboni ukuqakatheka kokubhala ngempilakahle. So yikho kwesinye isikhathi uthole ukuthi izitori zombangazwe kumbe izitori ezikhuluma ngezomkhonomi zibonakala engani zingcono kulezempilakahle, kukanti iqiniso yokuthi impilakahle iqakathekile kuwo wonke umuntu. Ngoba ungavuka ugula kumbe ungavuka ufelwe kumbe ungavuka kule outbreak maybe ithi eyomkhuhlane okhona kula muntu ongakwanisa ukuthi abale ngezombangazwe kumbe ngezomkhonomi.
UNkosikazi Shelly Stazo obephatheke kulo mhlangano evela kwezempilakahle uthe intatheli zindaba zikhathazwa njalo ludaba lwenkundla zokuzilibazisa ezisebulenjini ezifana loTwitter loFacebook, ethi lezi ndawo sezibangele ukuthi uzulu wonke abe ngunozindaba.
Khathesi wonke umuntu sekwanisa ukuthi angene ku-social media abe khona kubo-Twitter oFacebook, lapho izinto eziqala ukutholakala khona njengezindaba nje abantu beshare. Lokho kusuka kube nzima ukuthi bona babe ngabokuqala ukuthi bakhulume leso story kumbe babhale leso story, ngoba wonke umuntu abe sekhuluma ngakho, wonke umuntu esekuspreadile sokugcwele yonke indawo.
Uzulu akanalwazi ngemikhuhlane eminingi elizweni leZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemfundo ngayo, ngakho intatheli izindaba zilomlando omkhulu wokuzama ukufundisa uzulu ngayo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.